Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesine mhla ka 26 kuzibandlela 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ikhesi yakhona namhlanje ayisaqhubekanga ngoba ube ngekho. So sizoqhubeka mhla ka 9 February. Abamgcinayo ngale school maximum prison bathi yena kezwa kuhle. So thina asikamboni okwamanje. Ngikona siza yakhona eschool bishibona ukuthi uzwa njani.
Umeli wezengeza West edalele parliamente olilunga le Triple C umnumzana Job Sikhala wehluleke ukuya enkantolo lapho ukuthethwa khona icala lakhe lokuphazamisa isandla somthetho namuhla ngoba evikwa egula kakubi entolongweni lapho avalelwe khona.
As you know, South Africa is the first country with a just energy transition and creating a low-carbon and climate-resilient economy.
Umphathi ntambo ogatsha lwezemali eMelika unkosikazi Janet Yellen uqhubeke ngemihlangano yakhe kwele South Africa leziphathamandla zakulelo lizwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele umhlangano we-Feed Africa 2 Summit ukuthi eZimbabwe linokudla okwaneleyo. Lanxa nje inhlanganiso esifana le-WFP zisithi izigidi zabantu ziyalamba njalo zidinga ukudla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeli wezengeza West eParliamente olilunga leTriple C umnumzana Job Sikhala wehluleke ukuya emthethwandaba namuhla lapho ukuthethwa khona icala letheswayo elokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho ngoba ebikwa egula kakubi entolongweni lapho avalelwe khona. Abachuchisi bathi uSikhala wadala leli cala ngemva kokuthunjwa lokubulawa kwelinye lamalunga e-Triple C, unkosazana Mo Blessing Ali. Ubhekane lamanye njalo amacala okuphehla udlakela. Kubika uMavis Gama.
Umnumzana Sikhala wake wabonwa ngabodokotela bakhe kanye labakahulumende ekhonale entolongweni kumaviki ambalwa edluleyo. USikhala akasanelisanga ukubuya emthethwandaba kamantshi eHarare lamhla. Kule mibiko ethi uyagula kakubi lapho avalelwe khona eChikurubi ngemva kokubotshwa ngonhlangula wanyakenye. Abalondoloza izibotshwa emajele abangathandanga ukubethwa ngamagama bathi uSikhala wehluleke khona ukugada imota ethwala izibotshwa ngenxa yokungezwa kahle. Abachuchisi bathe bakubone kufanele ludluliselwe phambili loludaba. Elinye lamagqwetha kaSikhala umnumzana Harrison Nkomo uthi sebegijigijima ukuthi babone ukuba uthola usizo lwesiphangiphangi.
Ikhesi yakhona namhlanje ayisaqhubekanga ngoba ube ngekho. So sizoqhubeka mhla ka 9 February. Abamgcinayo ngale school maximum prison bathi yena kezwa kuhle. So thina asikamboni okwamanje. Ngikona siza yakhona eschool bishibona ukuthi uzwa njani.
Unkomo uthi bakhathazekile kakhulu kuba imithethwandaba iqhubeka ilokhe imncitsha ithuba lokuthi ahlawule isibambiso sebail ingamzweli lokuthi yena ngokwakhe uligqwetha elisebenzela kiyo lokuthi akezwa kuhle. USikhala usenze imizamo elithumi lambili yokucela kuba avunyelwe ukuhlawula ibail kodwa imithethwandaba kamantshi lo weHigh Court imalela kuzo zonke izicelo.
UJob Sikhala kaso in ordinary person. USikhala ngu-member of parliament owezengeza West constituents. USikhala ligqwetha and kumele ama-courts labo bamtreate njengomunye wabo. Yisifiso sethu thina njengamagqwetha ukuthi hayi amalungelo akhe a-observe letale kodwa hayi sizawubona lati sizayenza lokho konke esukwanisayo ukuthi sisimkhuphe ejele.
Umnumzana Sikhala wake wabonwa ngabodokotela bakhe kanye labakahulumende ekhona le entolongweni kumaviki ambalwa edluleyo. Kasisane lisanga ukukhulumisana lesikhulumeli sohlangothi lwamajele olweZimbabwe Prisons and Correctional Services uNkosazana Meya Kanyezi ukuthi sizwe ukuba uSikhala wanelisile yini ukubonwa ngodokotela ekuguleni kwakhe lokhu njengoba ubengasabeli umakhalekhukhwini wakhe. USikhala ubotshwe nyakenye esetheswa umlando wokutshotshozela uDlakela ngemva kokuthunjwa lokubulawa kukaNkosazana Ali ngocatshangelwa ukuba kulilunga elebandla lezanu-PF umnumzana Pius Jamba Mkandi yena osewalivumayo icala lakhe emthethwandaba. Emveni kokubotshelwa lelo cala wetheswa njalo elinye lokuthi wayephazamisa amapholisa ngesikhathi esenza uphenyo lwawo emthethwandaba ebekwa umlando ukhuluma amazwi ayephathelane lo daba lokuthunjwa kanye lokubulawa kukaNkosazana Ali okuludaba obekumele luziwe lamhlanje. Phezu kwalawo macala amabili uSikhala ophakathi wokuthoniswa elinye icala aletheswayo lokuthi wakhuthaza uZulu ukuthi atshengisele okulodlakela kusehlakalo somnyaka ka-2021 esasiqoqwe ngabenhlanganiso ye-July 31st Movement yona ekhokhelwa ngumnumzana Jacob Ngarivume. Lokhu kutshengisela akusaphumelelanga ngemva kokubotshwa kukaNgarivume labanye bakhe. Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu zithi isisekelo sombuso siyakuvumela ukutshengisela ngokuthula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Umphathi ntambo ogatsha lwezemali kwelemelika unkosikazi Janet Yellen namuhla uqhubeke ngemihlangano yakhe leziphathamandla zakwele South Africa kuhambo lwakhe lwensuku ezine kulelo lizwe ngenjongo yokuqinisa ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili kwezamabhizimusi. Kubika uThuso Khumalo.
Bekulusuku lokusebenza gadalala lamhlanje kumphathi ntambo Yellen njengoba eqedela ngalonke engena imhlangano eChineo. Unkosikazi Yellen wethekelela ele South Africa ngenhloso yokuthuthukisa ukudlelana kwezamabhizimusi emazweni omabili. Usuku lwakhe luqale kuseni lapho ahlangane khona lomphathi ntambo ogatsha lwezemali kwele South Africa umnumzana Enoch Godongwana. Kulomhlangano ababili laba bakhulume ngesimo sezomnotho wakwele South Africa ontengantengayo, ukusweleka kwamandla kagetsi osekuhluphe kakhulu lokunye okuphathelane lezomnotho. Unkosikazi Yellen uthe kuqakathekile ukuthi le South Africa lithole isombululo sohlupho lwamagetsi.
As you know, South Africa is the first country with a just energy transition.
South Africa ngelinye lamazwi asesungule inhlelo zokugaywa kwamagetsi angela ngozi emkhathini ngokusebenzisana leMelika. Lokhu kusazisa kakhulu ekuthuthukeni kwezomnotho.
And creating a low carbon and climate resilient economy.
Kunkulumo yakhe kulomhlangano, umphathi ntambo Godongwana yena uthe iMelika ilobudlelwano obuhle kakhulu leSouth Africa.
The United States ranks among South Africa's top trading partners with a diverse flow of goods, services.
Imelika ngelinye lamazwe yaphezulu wonke kwezokuthengiselana leSouth Africa, lokhu sifisa ukuqhubeka ngoba kusiza umnotho wethu.
My hope is that this may continue.
Ngemva kwalo umhlangano, umphathi ntambo Yellen uye kusidlo semini lomelo weMelika kweleSouth Africa umnumzana Ruben Brigitte kanye lenkokheli zamabhizimusi akwele South Africa leMelika. Lapha ke kukhulunywe ngamathuba okuqhuba amabhizimusi lendlela zokwaxhasa. Usuke lapho wethekelela inkampani ezimota iFord Motor Company eseduze lePretoria. Inkampani yeMelika le iqatsha abantu abedlula izinkulungwane ezine 4000 kwele South Africa. Unkosikazi Yellen uphethe usuku lwakhe ngokuqhuba umhlangano losiba likhulu webhanga lesizwe kwele South Africa umnumzana Lesija Hanyaho. Limhlangano yengeza kwayiqhube izolo lomongameli Cyril Ramaphosa abaphathi intambo bakwele South Africa kanye lomunye lapho ahlangane khona lengcitshi kwezokubulawa lokuthengiswa kwenyamazana zendle ngokungekho emthethweni. Kusasa uzaphetha uhambo lwakhe ngokwethekelela isabelo seMpumalanga esigcwele iziphala ezipheka amagetsi amalahle. UHelen uhambo lwakhe lwakuqala lokuthekelela amazwe ezwekazi le-Afrika lokhe wabekwayo kulesi sikhundla nguhulumende kamongameli Joe Biden wale Melika. Kusasa uzagqiba uhambo lwakhe lolu oluqale kwele Senegal, wasuka lapho waya kwele Zambia andubana eze eMzansi Afrika. Ngumelesitulo 7 ePretoria kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele umhlangano weFeed Africa 2 Summit oqhutshelwa eDakar kwele Senegal ukuthi eleZimbabwe lilokudla okwaneleyo lanxa nje inhlanganiso ezifana leWorld Food Program zisithi izigidi zabantu ziyalamba njalo zidinga ukudla. Umnangagwa uthi uhulumende wenza konke okusemandleni akhe ukubona ukuthi ilizwe liyazimela endabeni zokutholakala kokudla okwaneleyo. Uthe lokhu ukwenza ngokuqinisa inhlelo zokulima ukudla okufunwa ngabantu nsuku zonke okugoqela ingqoloyi, umumbu lokunye okuchiyeneyo. Umnangagwa ubuye wathi ngenxa yokuguquka komumo womkhathi uhulumende sowavuselela lokuqinisa inhlelo zokulima ngokuthelezela ama-irrigation schemes ukuze ilizwe leZimbabwe lenelise ukuthola amathani edlula izigidi ezimbili zengqoloyi lamanye njalo afanayo awumumbu ngomnyaka. Kodwa uthi lumsebenzi usuke waphazamiseka ngokuqhamuka kwempi phakathi kweRussia leUkraine osokusenza ukuthi iZimbabwe ivuke izenzele ngoba kade ithembele ekuthengeni imfundiso leminye imitshina emazweni womabili. Lumhlangano wenziwa phansi kwendikimba ethi Feeding Africa Food Security and Resilience. Ugeina Gumede Saiti we Studio 7 uxoxe locubungula ezenotho umnumzana Masimba Kuchera ngalolu daba.
Uhulumende uyasithembisa ukuthi ukudla ukhona lapha eZimbabwe. Nxa abe-GMP bekhuluma bathi bona balomumbu okwanisa ukuthi abantu badle lapha eZimbabwe ngomnyaka lo ka-2023, njalo ama-grains anjenge-wheat akhona.
Uhulumende uyasitshela ukubana kule nani lingaka lamathani okudla okusesiphaleni sesizwe. Kule ndlela yini esingathatha khona iqiniso ukubana khona okwesikutshelwayo yikho sibile okuyikho?
Udo esilalo ukuthi asila ndlela ukuthi verify kumbe sibone ukuthi lingaba iqiniso yini okukhulunywa nguhulumende. Njalo olunye udubo olukhona ukuthi siyakwazi ukuthi kule corruption eningi kakhulu endaweni ezinjenge-GMP lapho abantu abathenga umumbu bahle babathengisele njalo abe-GMP ngemali ephezulu. So sizamelele ukuthi sibone phakathi womnyaka ukuthi abantu bayabesutha yini, bayabelawo yini umumbu, njalo uyabe ungaduri yini.
Ngombono wakho uhulumende enzeni ukubona ukuthi akulanjwa elizweni, kuyini angancedisa ngakho izizalwane zeZimbabwe?
Ngokubona kwami kumele uhulumende aqhubeke ukukhuthaza abantu ukuthi balime ama-small grains lomumbu. Njalo nxa kule thubelo ukuthi kube lama-irrigation schemes, ngibona njengani uhulumende oseqalile wenza ama-irrigation schemes, kumele njalo asupporte ama-irrigation schemes ukuze sibe lokudla okuningi lapha eZimbabwe.
Umnumzana Masimba Kuchera ucubungula ezenotho ubexoxa ecingweni loGeina Gumede Saiti we Studio 7 eseHarare. singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Isikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba, uNed Price, uthe ilizwe lakhe kalilani lokuthi eUkraine lizasebenzisa njani uncedo lwezikhali ezinkulu zamatanki empi empini yalo leRussia. UMongameli Joe Biden weMelika wazise izolo ukuthi sebethumele usizo lwezikhali zohlobo lwama-M1 Abrams tanks angamashumi amathathu lanye 31. Ele Germany lalo libikwa lithumele isikhali zama-Leopard 2 tanks alichumi lane 14. Owake waba ngumongameli weleMauritania uMohamed Ould Abdel Aziz umiswe phambi komthethwandaba izolo esetheswa amacala okuchaphaza lokuntshontsha izigidi ezedlula amachumi ayisikhombisa zamadola eMelika $72 million ngesikhathi esembusweni. U-Azizi yena uyawalandula lawa macala esithi kuhlukuluzwa asekwenziwa ngabasembusweni kathesi. Ukufuthelana kuyaphambili phakathi kwe-CCC leZANU-PF phezu kokubotshwa mahlayana kwamalunga ebandla likamnumzana Nelson Chamisa phambilini kokhetho oluza kwenziwa kunyanga ezimbalwa ezilandelayo. Ukufuthelana lokhu kuqheliswe yikubotshwa kwamalunga e-CCC angamachumi amabili lasithupha 26. Agoqela amalunga edale lePhalamende amabili, umnumzana Amos Chibaya omela iMkhoba kanye lomnumzana Costa Machingauta omela iBudiriro. Abasolwa babotshwe kumaviki phosi amabili edluleyo eBudiriro besetheswa icala lokwenza umhlangano ngaphandle kwemvumo yamapolisa. Balokhe bevalelwe njalo amagqwetha ayaqhubeka ngemizamo yokuthi bakhululwe ngemali yesibambiso i-bail. Abantu laba babotshwe bebuthene endlini kamachingawuta lanxa nje umthetho ungatsho ukuthi abantu kumele bazise amapolisa nxa besenza imihlangano ezindlini zabo kumbe endaweni ezingayisizo zomphakathi. Umeli wezengeza West ePhalamende umnumzana Job Sikala yena osele nyanga eziyisikhombisa evalelwe eChikurubhi esetheswa amacala okuphehla udlakela. Umholi we-CCC umnumzana Nelson Chamisa uhambe emthethwandaba kuliviki ukuyasekela abasolwa lapho akhulumisane khona labo ebakhuthaza ukuthi bengephuki imoya ngokuvalelwa kwabo. Uchamisa usole kakhulu uhulumende weZANU-PF esithi ubopha amalunga ebandla lakhe njengoba esesaba ukunqotshwa kukhetho oluzayo. Kodwa abeZANU-PF bathi abe-CCC bayabotshwa njengoba bathanda ukwephula imithetho. Kepha umbuzo osemlonyeni yabanengi ngothi kungani kuhlala kubotshwa abe-CCC kuphela, abeZANU-PF bengabotshwa lanxa nje labo betshona besenza imihlangano yokudinga usekelo kuZulu. Sixoxele lunga le-CCC umnumzana Pedniko Pepe, lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule onguye osungula lingxoxo.
Awethu Nkomo, amalunga eZANU-PF ungahamba ngathi mina ngiyananzelela ukuthi imihlangano esiyabe siyenza iyabe isaziwa iviki yonapolitheni engxa imihlangano leyinkomo ngesikhathi sena sesiphithiphi njengoba sesisize ezilandelayo. Uzathola ukuthi imihlangano engxenye kwezindawo yathi usithi imihlangano uzothola ukuthi enye iphathi ethile engxa izaphu layilo mhlangano endaweni naleyo ibani iphithi hayi lapha amapolisa bese siba yiwayehlukanisayo. Imthetho imihlangano leyo iyabe isaziwa ngamapolisa iyabe ivikiwe emapoliseni iningi lakhona. Ngingazi njalo kumbe kungabe kukhona eminye imihlangano eyenziwayo ingabikwanga emapoliseni hayi lokho ke angilalwazi lakho kodwa kukhona ukuthi emhlangano mina engiyazi ukuthi yabibiyo emapoliseni
baba bebe nazo
baba ntikameli uTN Smith ye UDI besalo lo mbuso kwayenziwa zonke indlela kwasaze sathatha imibhogo sako legangeni ngoba babesizwa ubunandi bombuso kodwa-ke bona babengcono ngoba ubunandi bangikhona babekwazi ukusheya nabanye sonke sasiphila lawa amadoda lawa isintu sithi sona umuntu olomomi umthakathi andiphethile umuntu olomomi umthakathi la madoda lawa sesebenza njengabathakathi sebesizwa ubunandi bombuso kabasafuna ukusuka sebesidla imali yonke sebesenza lokho sithi yi-corruption ukuxhwala asisatholi lutho lina thina kanye nembupha lisekho ilizwe selingumyanga wokugcina not e-afrika kuphela emhlabeni kuphela kho lokho abakwenzayo ukuthi basebenzise amathaktiki kasimithi kiphi abawathathela umbhobho kambe asibo ukuthi sathani bonoko usathani loko ngoba awusoze usebenzisa amaqhinga kasimithi asenza sikhathi umbhobho sebhangeni khathesi uzewasebenzise aze adlule indlela asetshenziswa nayo usmith kodwa engingakutsho kingabili ukuthi okungapheli ukuyahlola engingakutsho yukuthi ogadafi babesithi bangama-iron man bangaphi osadamu useni babesithi bangama-iron man bangaphi lapho kuzabaphelela one way or the other kuzaphela kuphela
Baba Gawule uyazizwela lapha ukuthi izano ngusathane kulempondo kanti abuye athi ubaba uBhebhe sobohlamanyosi njengoba mhlawumbe sisiya kukhetho nje
uBhebhe ngiyamuzwa sibili umzukulwane ukuthi naloko okobuthakathi akwethesha izano Pierre kodwa ke emthanda ukuthi ngimkhumbuze khona uBhebhe njalo okwaziyo nawe baba Nkomoyi ukuthi iqiniso ngelithi uyabona ama-church wonke nje mile abathakathi bayatholakala kiwo uyabona khona bemabandleni wonke zombusazwe abathakathi bayatholakala kiwo lakubobhebhi kwabathakathi bakhona abathakathi abaloyo emini tili ilanga libalile bayatholakala ngoba kathesi ungakhangela kulezi ndawo kade kusenzakala angifuni ukuqamba la mabizo i-corruption eyenziwa ngabantu be-opposition labo abanye bakhona iyesabeka nakuma-councils abo la ama-councils aranwa ama-CCC kuyanuka kubolile kulokuganga ngamagovu amasela silatholakala baba yo la kuzanzief akhona amasela lakubosisi akhona amasela atholakala so nga sikhuluma ngabantu ababi abantu babi batholakala indawo zonke
kudwala izingcekeza lani liyanuka baba uBhebhe
uyabona umuntu ongakwazi i-governance ngiyozakhuluma into enjalo nga sikhuluma ngento ze-governance ntungamile into eziningi zenzakala ku-administration ama-councillors aquma kumbe enza umthetho kuphela i-implementation ye-administration ungakhangela ama-councils wonke across the country akula noma eyodwa ikhansili ele-chief executive nto yithi utown clerk ongowe-CCC bonke abezana i-majority of ama-directors ngabantu bezana so during implementation aba-implementayo ngobani ngama-staff abangabantu bezana malumani ngiyakwazi ukuhlakaniphile mani ungazi wakhuluma njengomuntu wesithutha
babo Gawule ngamafitshana kuyiphethe
ngicela ukumnika isibonelo sekhansili ebolileyo elama-councillors awolileyo no-town clerk wabo owe-CCC obolileyo i-Victoria Falls amasela sibile asebulale abulala ngiyamangala ukuthi bayekelelwani bona abanye u-town clerk babethi bama-athaka bayamlokuza ama-councillors akhona yale kakhulu laye yale kakhulu bezamemvikele beyale ngenxa yokuthi bantshontsha bonke sebebhubhisile labana abantu ubusela obunjala uyathengisa ukuthi abantu labana vele bona ngabantu abanjani ngamasela sibe amasela ayesabekayo
ngamafitshane baba uBhebhe akuyiphele
hayi angake ngitshole ngiphendule imali mami uyakhanya ukuthi bona lapha asecatshile ngomva komuluso angisaboni ukuthi engingakutsho nje kuye yikuthi hhayi konke singakukhuluma izano into eseyiyenza lapha sihlukuluza abantu abamela abantu isihlukuluza i-CCC njenge-political party yibo abakhuluma kakhulu ukuthi eka-structure eka-sithi lokhu okwenza ubone bekhuluma njalo sebajayele ukuthi bona bayabuya kithi lapha bafike babribe kumbe bathenge abantu bethu abaku-senior leadership kuma-structure pho kathesi asikho lekho-structure kabakwazi ukuthi azathenga kwani
umnumzana Abednego Pepe lilunga lebandla le Triple C. Ubexoxa endawonye lelunga le Zanu PF umnumzana Belief Kaule. Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu LFC Platinum uNorman Mapeza uthi akalahlekelwa yibuthongo ngokungancintisi kweqembu lakhe kumidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi le-Afrika. Kubika uJoseph Njanji.
Kuma lintathile zindaba zemidlalo yesedolobheni lakobulawayo lapho iqembu lakhe elizilolonga likhona phambilini kokuqala kwemidlalo yalonyaka. UMapeza uthe iqembu lakhe kalikafiki ebangeni lokuthi selingaqhudelana lentshantshu zakwamanye amazwe.
Kuyadanisa ukuba senelisi ukuncintisa lathi kuzwekazi le-Afrika, kodwa nxa sesikhuluma iqiniso thina sisemuva kakhulu njengelizwe nxa uqathanisa la mazwe afana leMorocco. Ungakhangela okwenziwe lilizwe leMorocco kumidlalo yezizwe zomhlaba kuyisibona kezo salokho okwenziwa ngamaqembu akulelo. Singahamba siyencindisa kuzokazi le-Afrika, kodwa kusizani ukuyatshaywa kabuhlungu sigcine singasazithembi.
Iqembu le-FC Platinum nyakenye likhulile abadlali asebekhulile abake baphatheka kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi le-Afrika. Njalo uMapeza uthi akumelanga ajahe laba abasakhulayo aselabo loba nje benelise ukuphakamisa isicoco se-Castellaga Premier Soccer League.
Nxa kungathiwa sesivunyelwa ukudlala lamanye amazwe, njalo kumele iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili liyedlala lelinye ilizwe, siyabathatha ngaphi abadlali bakhona? Kumele inkokheli zomdlalo wenguqu ziqale inhlelo zokuba kube le league yamaqembu amajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili edlala kanye kanye lemidlalo ye-PSL.
UMapeza uthi kuzamele kuvuselelwe imidlalo yabasakhulayo ukuze umdlalo wenguqu kwele Zimbabwe uthuthuke, amaqembu akuleli lawo yenelise ukwenza kuhle.
Even if today tomorrow they gonna say okay Zimbabwe they've been given the go ahead.
Nxa kungathiwa sesivunyelwa ukudlala lamanye amazwe, njalo kumele iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili liyedlala lelinye ilizwe, siyabathatha ngaphi abadlali bakhona? Kumele inkokheli zomdlalo wenguqu ziqale inhlelo zokuba kube le league yamaqembu amajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili edlala kanye kanye lemidlalo ye-PSL.
Iqembu le-FC Platinum yilo eliphakamise isicoco se-league ekupheleni kwemidlalo yanyakenye, njalo lokhu bekungokwesine ukuba liphakamise inkezo le. Ngokunjalo lizadibana lelebulawe Chiefs, lona eliphakamise inkezo yeChibuku Super Cup ngenyanga kaNhlolanja emdlalweni weCastle Challenge Cup oyiwo zasungula imidlalo yalonyaka yesigaba se-Premier Soccer League. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ulife Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama, sikhangela uhambo lukanobhala obona ngezemali kwelemelika u-US Treasury Secretary Janet Yellen, yena ohlanganele siphathamandla zakwele South Africa namuhla. Ayike kwanele mthwaka zomuhle likhumbulelo, yalandela ke uhlelo lwe-Life Talk. Olivalelisa yonge njabulo ngontunga milinko mo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.